amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 14 Nhlangula 2023 ngokipstube. Endabeni zethu lamhlanje
iyaveza ukuthi lizwe lethu kalilandeli constitution kalivikela amalungelo abantu sekukompunza indlemini uyajeziswa nje lokho kuzamenza ukuthi angakwazi lokungena okhethweni sebemthathela amalungelo akhe okuvota ilungelo lakhe lokuma okhethweni njengomuntu okade vele amela abantu.
Omela isigaba sezengeza westetale lepalamende umnumzana Job Sikala webandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change usefikise umnyaka evalelwe entilongweni.
Ukomithi akalungelo lokwenza i-press conference engatshelwanga yi-leadership ye-party yena lilunga le-MDC kukhona ku-standing committee akumelanga yena ezokutshalisa abantu khashana le-ofisi ye-MDC.
Kuqhamuke umsindo namhla eHarare lapho abeqembu lebandla le-Movement for Democratic Change elikhokelwa umnumzana Douglas Monzora liphambanise umhlangano kaSenator Morgan Komiti ukade wenza le ntathelezindaba yokuxokozela lamhla edale lephalamende kulandela okwethulwe yikomiti ye-Parliamentary Legal Committee umbiko othi akula nguquko ezakwenziwa kunhlawulo yalabo abafisa ukuncedisa kukhetho i-nomination fees. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulumsakazo. Omela isigaba sezengeza westetale lepalamende umnumzana Job Sikala owebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change usefikise umnyaka elokhu wavalelwa entilongweni ngonhlangula nyakenye. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu kanye nengcwethi yezicubungula ezombusazwe bayakusola kakhulu okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kubika uMavis Gama.
Usikhala ubotshwe nyakenye esetheswa umlando wokutshotshozela udlakela ngesikhathi ekhuluma phezu kokubulawa kwelinye lamalunga awebandla lakhe ele-CCC unkosazana Mo Blessing Ali owabulawa ngesihluku ngomunye wabalandeli bezanu-PF uPayasi Jamba Enyatsime omunye wabasekeli besikhulumeli se-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kuyinto ebuhlungu kakhulu okwenzakala empilweni kaSikhala.
Ungabala iConstitution chapter 4 lapho ekhumwe ekhuluma khona ngama Bill of Rights amalungelo ayenqaba amalungelo avikela uluntu akuvunyelwa ukubopha umuntu mahlayana njalo umfake ejeli ungamvumeli ukuthi ebhadale imali yesibambiso ukuthiwa ibhela. Silusizi ngoba saxotsha amachiwa sisithi thina sifuna ukukhululeka sihloniphe ilungelo lomuntu kanti asisaboni umehlukano thina esazalwa ngezikhathi zamachiwa.
Kodwa esinye isiphathamandla sezanu-PF umnumzana Joseph Chuma uthi okwenzakala kuSikhala uqondile ngoba kumele kulandelwe umthetho. Umnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi ye-National Consumer Rights Association NACORA uthi okwenzakala kuSikhala kuyikwephula ilungelo loluntu.
Yinto engamukelekanga nakancane. Kuveza kahle kamhlophe ukuthi umthetho kawulandelwa kakula justice elizweni leZimbabwe. Kuyinto eza kwenza ukuthi lamazwe omhlaba kade secabanga ukuthi mhlawumbe angadala ubudlelwano obungcono leZimbabwe behlule lobo ubudlelwano. Kanti-ke kuyaveza ukuthi ilizwe lethu kalilandeli iconstitution kalivikela amalungelo abantu alilandeli imithetho sekukompunza indlemini uyajeziswa nje lokho kuzamenza ukuthi angakwazi lokungena okhethweni sebemthathela amalungelo akhe okuvota ilungelo lakhe lokuma okhethweni njengomuntu okade vele amela abantu.
Kunje uSikhala ugcinwe entolongweni yeChikurubi Maximum Prisons emelwa ngamagqwetha awenhlanganiso eyeZimbabwe Lawyers for Human Rights zeTelechara. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe labamabandla aphikisayo bathi okudanisayo ukuthi uSikhala ukhweze izicelo eziningi zokuthi aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail kodwa imithethwandaba imalela ikhetha ukuba athonisiswe evalelwe hathi evela emzini wakhe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Bekuxoxozela namhla edala lePhalamende eHarare kulandela okwethulwe yikomitii ebona ngezemithetho yePhalamentary Legal Committee ebike ukuthi akula nguquko ezakwenziwa kunhlawulo inomination phase yabo bafisa ukuncintisa kukhetho olukhulu oluzaqhutshwa lonyaka eZimbabwe. Abaphikisayo bazonde okumangalisayo besithi kuyamangalisa ukuba ikomitii le ivumelane lokwethulwa yiZimbabwe Electoral Commission ngomnyaka ka-2022 ukuba ofisa ukuncintisa ukhetho lukamongameli kumele akhokhe inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola emelika, 20,000 United States dollars. Lapho abafisa ukungena kukhetho lwamalunga edale lephalamende bazakhokha inkulungwane 1,000 United States dollars umuntu munye ngamunye. Umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla eliphikisayo LCCC utshele idale le-House of Assembly ukuba iParliamentary Legal Committee kumele itshele uZulu ukuba indaba isekela inhlawulo le. Kodwa umnumzana Pupurai Togarepi webandla leZANU-PF uthi bekuvele kungasoze kusebenze ukuba kuguqulwe inhlawulo le sokubekwe usuku lokhetho ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Idale le-Constitutional Court lathi kumele idale lePhalamende lihlolisise inhlawulo yokhetho oluzayo. ELeZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhulu mhlaka-23 Ncwabakazi lonyaka. Kuqhamuke umsindo omangalisayo namhla eHarare okulabe iqembu lebandla le-Movement for Democratic Change elikhokelwa umnumzana Douglas Muzora abaphambanise umhlangano kaSenator Morgan Komiji okade ewenza le ntathelo ezindaba eMedia Center. Abe-MDC bebesithi uKomiji akalamandla okwenza imihlangano yalolu hlobo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lo ukomiti uveze ukuthi nguye osekhokhela leli bandla njalo selizakwaziwa ngegama lokuthi United Movement for Democratic Change, okulibizo athi lihambisana lemibono yabasunguli balo. Obekhokhela iqembu le-MDC ekaMonzora umnumzana Boaz Bangamiso ulandisele intatheli zindaba ukuthi kungani bethethe leli nyathelo.
Ngibuye lapha uzotshela abantu ukuthi konke kade kukhulunywa ngu-Morgan Komiji, that his character, he is the Adonijah of today, he is the Absalom of today, he is the Haman of today. U-Komiji akalalungelo lokwenza i-press conference engatshelwanga i-leadership party. Yena lilunga le-MDC. Yena ukukhona ku-standing committee akumelanga yena ebuye ezokutshanisa abantu away from the khashana le-ofisi ye-MDC.
Ukomiti oqale umhlangano wakhe ngokuxolisa kuZulu ethi sebethatha leli nyathelo ngokunanzelela ukuthi ibandla eliphikisayo selaphambuka kulokho okwakujongwe ngabasunguli balo abagoqela umnumzana Morgan Tsvangirai, Gibson Sibanda, Love Moma Tongo labanye esole okwenziwe liqula likamangamiso.
I had come here not to talk about Douglas Monzora, my brother Mzuri, or anyone, not to Tamisa, no. I had come here to outline the vision I have. The right I have as Morgan Komiji, the belief that I have I can do opposition politics, I can lead the new outfit of the opposition struggle.
Veningazanga uza kuluma ngo Douglas Monzora, Elias Mzuri, loba ngubani, uNelson Tamisa, hachi. Bengize ukuzochaza ngombono engilawo ilungelo engilalo mina njengomorgan komiti engikholwa ukuthi ngingenelisa ukukhokhela amaqembu ezombusazwe aphikisayo.
Ocubungula ngezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo uthi akumangalisi ukwenzakale lamhla ngoba kungumkhuba wabamabandla ezombusazwe ukubangisana izikhundla.
Into le ivela kontsha ngokungakhayela even from kuzaphu izaphu bathi besalibeli babona sewuphuma izanu zani salibelo ndawo ningisithola kona umgabisi bemchayikhu umgabisi salibelo esalibelo kona umnanga kwasemchayikhu bonke laba bantu ibabethatha umbuso ngokungekho kuma election party babethatha ngokuhlithula so le opposition layo ngabantwana bezana bona abala ipolitics bazifunde bezibona kuzana lokho be repeater into efana nayo lokho be repeat into efana nayo so sokusegazini into wankhona ukuthi uleader umkhokhelweni ma zingasazwisandlayo alisebenzisa ama institution yahluthuna izokhuluma kuma press conference
ukomichi uphume kule indawo esebalekiswa ngabezomvikela bohlangothi lwakhe ingcwethe ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu sokusitsho ukuthi ukomiti labanye bakhe abe United Movement for Democratic Change sebehlubuke ku-MDC ekhokhelwa nguMonzora. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Inhlanganiso ezilwela ukuthi lengezwe inani labesifazana ezikhundleni zobukhokheli kwezombusazwe zisithi sokusiba lokukhanya eZimbabwe kulandelwa ukufakwa komthetho ozabona kungena omama abalithumi ezikhundleni zombusazwe. Lokhu kuvele emhlanganweni oqhutshelwe eHaveron kuyonale inyanga. Kubika umqondisi Dube.
Emhlanganweni oqoqo ngabenhlanganiso ebona ukukhuthaza omama ukuthi bangene kwezombusazwe eye Women in Politics Participation EWPP abesifazane abaphuma emazweni atshiyeneyo awezwekazi le-Afrika bahlaziye inkinga abahlangana lazo uma bezama ukukhankasela ukhetho. Unkosazana Sifiso Sami Dube wenhlanganiso ye-WPPP uthi inhloso yomhlangano lo kube kuyikudinga indlela omama abangaphatheka ngazo kwezombusazwe kungela mgoqo efanele zamasiko ukuswelakala kwemali kanye lokukhandelwa phansi.
Bekuwumhlangano wama-countries amaningi amazwe amaningi befundisana bencedisana ukuthi bathuthuke njengabomama abakuleadership.
Udube uthi uma kukhangelwa kweleZimbabwe akukubi kangako ngoba sekulomthetho othi izihlalo ezilithumi lantathu ekhulwini i-30% kukhetho kumele zibekelwe omama noma nje evuma ukuthi lokhe kunzima kwabesifazane.
Kunzima ukukontext ama-elections but kule nhlanganiso eziningi esezifundisa omama endabeni zokukhokhela ilizwe, endabeni zokukhokhela amawadi, endabeni zokukhokhela ama-constituencies atshiyetshiyeneyo. So asingeke sithi all hope is lost in Zimbabwe, sikhangelele ukuthi sizabona omama abaningi bethuthuka bethatha izihlalo zokwezeleadership local government, kuparlament la and December lo mongameli welize uzabakhetha ukuthi babe ngamaminista.
Unkosazana Idirai Ishedongo okade kumhlangano lo utshele Studio 7 ukuthi omama bonke nje babhekane lobunzima uma befisa ukuba lesikhundla kwezopolitiki.
We still have got some other communities that still believe that a woman cannot be a good leader.
Lokho silabo abacabanga ukuthi umama angeke akhokhele ngendlela isizwe sethu esime ngayo. Njalo kulodaba lwezokholo lapha abantu abathi umuntu oyindoda nguye kuphela kumele abe yinhloko.
Njalo uDongo uthi omama abakumabandla aphikisayo babhekana lobunzima obabavumi inhlelo baziphiwa nguhulumende ongaphansi kwebandla lezanu PF.
From the opposition they've got no access. It's unlike the women from the ruling party. They've got a lot of access because they already they accepted the programs that comes with the government. It's unlike the opposition.
Abafinyeleli ezinye inhlelo akufani labaphuma kubandla elibusayo. Abebandla elibusayo bayavuma inhlelo zikahulumende kukanti abaphuma kwamabandla aphikisayo abahambelani lazo.
Umgcinihlalo wentsha yebandla eliphikisayo le-Movement for Democratic Change kobulawayo unkosazana Silenkosi Moyo uyawuphikisa umbono kaDongo.
Inhlelo zangkhona zibuya ngesikhathi sokukhampeno, kubu zibuya ngesikhathi sokumele kuvotwe, okuyikuthi thina njengebandla eliphikisayo kunzima ukubana okuningi kwakhona sihambisane lakho ngoba siyabe sibona ingani iqembu elibusayo livele liyazikhankasela lona.
Noma nje umhlangano lo uncome eZimbabwe ngemizamo yokufaka abesifazane ezikhundleni zombusazwe ngemva kokhetho kulokukhathazeka ukuthi amanye amazwe ikakhulu angezansi kwezwekazi le-Afrika inombolo ziyazisehla. Kodwa abesifazane baphume kulo mhlangano belomdlandla wokuthi basekelane ukuze babone inani labo abalezikhundla kwezombusazwe likhuphuka. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiSaron kwele Botswana.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Wakwaba ngumongameli wakwele Melika, uMnumzana Donald Trump umiswe phambi komthethwandaba kamantshi edolobheni leMiami izolo esetshenziswa amacala akhe okusemthethweni. Utshelwe edale ukuthi wephula umthetho wokuphuma lengwalo zemfihlo kahulumende ebusukeni kwakhe esikodlweni ese-White House emaphethelweni wombuso wakhe, njalo wavimba abezomvikela ukuthi bazithole lezongwalo. Uyawalandula amacala awetheswayo. Umongameli Joseph Biden uhlangane lo nobhala jikelele womanyano weNigel uMnumzana Jens Stoltenberg, umtshele ukuba ele Ukraine lilwisana kanzima kukuzivikela ekuhlaselweni elikwenziwa ngele Russia. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lonkosazana Thenjiwe Sibanda osebenza kunhlanganiso kaZulu yeZimbabwe Community in South Africa.
Ngi-secretary yeZimbabwe Community in South Africa, that is assisting abantu ngento nje eziningi, abantu bakithi, sizwe sakithi, paperwork, ama-documents. So uye-ke uThenjiwe lokukhuluma naye.
Kuyini okwakwenza kwangena kuhlanganiso leyo, njalo kunjani ukusebenza labantu?
Ya, mina okwangenza kwangena kule nhlanganiso yi-passion enginayo for abantu. Ya, njalo esikhathini esiningi sinanzelela ukuthi abantu bakithi basuke bengabi lalo ulwazi entweni ezithize. Ubabone ukuthi bathwala nzima, and that is end of the day bagcina besiba vulnerable kwabanye abantu, ukuthi bagcina bebayuza, bebathathela izimali ngezinye izizathu ezingekho necessary. So I felt ukuthi nge-passion enginayo ngingasiza isizwe sakithi ngalokho, and then yiyo into futhi yangenza ngahlanganyela lale nhlanganiso le eZimbabwe Community in South Africa.
Singathi-ke nxa abantu bebuya khonapho ugcina ubajayela, ugcina ubebazi, kunjani ukuba nobhala khonapho kumbe into sekudala kunjani?
Yes, abantu ugcina ubajwayela. Khona akukho lula ukusebenza ngabantu, akukho lula because ma usebenza ngabantu uhlangana nama-characters achiyeneyo. Uhlangana nama-characters achiyeneyo, amanye they will be understanding, abanye njalo they will be difficult, but njengomuntu lo oba nepassion nomuntu kufanele abantu uba understand ukuthi lo okay maye buya ngalendlela ngizomhengela ngalendlela, lo umuntu oza ngalendlela ngimhengela ngalendlela. So kudinga ukusebenza ngomuntu, kudinga ukuthi umbekezelele, umunderstand futhi ukuthi omunye ubuya kuwe ene frustration, omunye ene stress. So wena ngokusebenza nabantu kufanele uzehlise ubuye ku situation, ubuye ku le position akiyo lo muntu lo, ukuze ukwazi ukuthi umunderstand and then umsize at the end of the day.
Ye, kulesi isikhathi lapho othi wakwabambeka khona akusitshela ukuthi kungabe kwakutheni umuntu ebuya esengani kenzi kahle kwathi nithini ngamafitshane khona.
Yes, hayi isikhathi lesikhathi eziningi uyakuthola khona lokho, uyakuthola ebantwini, but nakhona-ke njengoba ngisisho ukuthi ezinye izinto uyazibekezelela uzehlise. Ya, hhayi ukuthuka siyakuthola izikhathi eziningi, umuntu uyabonisiza but anga-appreciate ekugcineni kwelanga uzokukhuluma kabi, akhuluma amanye amagama nawo ozwayo ukuthi asoza kuhlale kahle. Ya, so into ezinjalo uma usebenza ngomphakathi, ya, you tend nje ukuthi uginye ilitye and focus emsebenzini wena ozikhethele ukuthi uwenzele for umphakathi.
Ye, nxa ke susuka khona emsebenzini susiya ngekhaya kulabantwana kulabo ulobaba, ufika njani khona ngale nxa ukuthi ukhathele kumbe usenza uyafika upheka kumbe ufika usenza?
Yes, ukupheka ngiyafika, ngiyapheka. I still take care of my house chores like any other person. Yeah, ngiyayenza, ngiyafika, ngiyapheka, ma ngikhathele then, yeah. I think i-family yami now understands umsebenzi engiwenzayo, and at the end of the day nabo futhi bayakubona bayaku-understanda. Sometimes siyasebenza ukuthi at the end of the day ayikho into ebambekayo njengemali ukuthi sisebenzele imali, but khonokho esiyabe sithe sakuthola kulaba ababethe babonga yikho lokho esikwenzayo. Asibhekeleli ukuthi kube neholo or kanjani ngoba sikhethile ukuthi sizobe sisiza umphakathi.
Unkosazana Thenjiwe Smanda, ukuhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, besixoxa laye eseJohannesburg kule South Africa. Umangoye ubikwa eselala eziko kweminye imizi yesiqinisini seMatopo eMatoreni South. Izakhamizi zikhala ngokuthi zibhekane nendlala enkulu lonyaka kulandela kungani kahle kwezulu okungabe kudalwa yikuguquka komkhathi. Kubika u-Ezra Chisa Sibanda.
Iningi labalima ekupheleni komnyaka bathi izilimo zabulala izulu, elaba liningi okudlulisileyo latotisa. Kwathi abalime emuva ekuqaleni komnyaka wonalo izilimo zabo zatha ngokuhamba kwezulu, izilimo zingavuthwa. Umnumzana Siphambano Ndiweni uthi isimo sibi ngoba okuncane bavunileyo sekuphelile.
Andimile so kwatsha izulu laba liningi kwatota, abe sengiyaphinda futhi ngoJanuwari. UJanuwari wakhona izulu laphela ovele watsha, so lapha vele asika ngisho into yokudla lapha ekhangazi abantu bazova indlala kulo nyaka.
Umnumzana Jethro Nkwenya uthi emangweni wakhe lakho yindlala yodwa.
Isundala lapha sikhanya udubo lwendlala, izifuyo amanzi zasekhatshana, kusela amadama kusela amanzi, indlala izifuyo sezidla katshana, lokudla kwakhona vele kusika kusela tshana. Lokudliwa kulakudla kulemasimini akula lutho. Sesithenga njengedrobheni impuphu le. Siphiwa lutho lapha lokusebenza sisebenzi.
Iningi alikaphiwa ukudla nguhulumende kumezinhlanganiso ezizimele zodwa ezinceda abaswelayo. Ugogo Melody Nzuza uhlala esigabeni seFumugwe njalo ngumfelokazi.
Ngihlala nabazukulu abathathu, ngingumfelokazi. Emasimini lonyaka sitholanga lutho. Akufunekanga kuhle njalo abe-social welfare akula abasincedisa ngakho. Ngangathola abantu abangancedisa like i-social welfare cause angikwanisi ukuthi ngiphandele abantwana, lokusebenza ngisakwanisi sengikhule kakhulu.
Zikhona ezinye zakamizi ezivune okuzwayo kwezinye izigaba zeMatopo njengomnumzana Michael Dewa.
Nalo nyaka ngivunile, yikho ngivunile nje, hayi izulu libe khona lo nyaka. Libe khona sibili singazi kwezinye indawo kodwa kimi hayi libe khona ngoba ngizuzile. Asake ngibona ukuthi angaphuma lapha kungakwaniseka kumbe 30 kumbe 20 angikwazi njengoba kusangumuntu.
Esigabeni seNcwazini izakhamizi zikhala ngamanzi, idamu lapho ezikha khona lokunatha izifuyo selisoma amanzi. Umnumzana Ernest Mpofu uthi idamu selitshabalala.
Selagcwala inhlabathi kakhulu alisabamba amanzi. Kusiya kubogazi September sabe sesithwele nzima kungasela amanzi. Okunatha abantu banatha khona phedamu lenkulu. Iminyaka ephelileyo besingakabi lezikotsho futhi idamu leli lalingani lisabamba-bamba amanzi. Mina ngiloko ngifikileyo idamu liqalisa ukutsha iminyaka ophelileyo. Eminyakeni lapha belingatshi loba belisitsha bekusiba ngcono, bekusiba le mthombothombo phakathi lapho abantu begebhela imthombo yokuthi kunathwa amanzi. Ngibe ngifisa ukuthi alubani idamu leli lingatholwa ukuthi ngesikhathi sebusika lapha kutshwe inhlabathi yonke le phakathi lapha ukuze nxa amanzi esiza abambeke kwesikhathane nesidingo.
Umeli waMatopo North edalela ephalamende njalo ngumsekeli kamphathi ntambo wezemfundo yeprimary lesecondary education umnumzana Edgar Moyo uthi limqotho ezinye zakamizi zalumhlubulo zibhekane lendlala embi lonyaka, njalo ukhuthaza abavune kuhle ukuthi basize abanye babo abangatholanga.
Engakutsho ukuthi kukabili, bakhona abadobhileyo, bakhona njalo abasweleyo. Izindawo lapha abantu abaswele khona kwenziwe ikakhulu ukuthi izindaba zaba lezulu eliningi, amanzi agcwala abulala izilimo. Kukanti njalo kwaba lezinye indawo ezabaphakathi laphakathi nezulu, kwenza abantu badobhadobha sibili kwaba kuhle kwaba njalo. Njalo futhi okunye kwaya ngesikhathi umuntu ayilime ngaso. Engakuxwayisa ukuthi abantu bakithi asinsizane, asincedisane, ndiza laba abanye abangazuzanga labo benze njalo. kungabi lomuntu ozabulawa yindlala.
Njengoba sophakathi laphakathi komnyaka, indlala isibhahile, isikhathi sezulu sisekhatshana, izakhamizi eziningi zithi sezikhangelele kuhulumende lamuhlanganise zisiza uzulu ukuthi zibakhumbule ngalesi sikhathi. Ngiyimele isizwe seven amatopo, igama lami ngeza Jesus Banda.
Yezu lo ndaba linjani khona ngapho ke liyasizwa khona lapho siphuma ke eVoice of America eWashington DC siyabona njalo ukuthi kulabanye abantu abasilobela okuningi kakhulu kuFacebook page yethu eVoice Ndebele liqhubeka likwenza ngoba ikho phela esilenzela khona so siyakwazi ukuthi namhlanje bekulabantu ngathi bekhangela ukuthi kwenzakalani so kulabantu ke abayi 200 abadabuka kwele South Africa abangani benza izimanga kulangale kwele Canada ama firefighters so ke sike sibone ke okunye esingabe silakho inkayi khona ngale kulonhlupho olukhulu kule nyamazana zasendle ake sizwe kubika uNokuthaba Dlamini.
Inyamazana lezi zibikwa zaqala ukuvuka ubhova emizini yabantu ngomnyaka odluleyo zithutsha zivelela emangweni weChangane leGwamba kodwa kusukela lapho kazibuyelanga ehlathini sezitshona zinquma zezingela izifuyo emakhaya lobalibalele. Izakhamizi zika ward 19 egoqela iMenda, Mantshololozane, Jende leBhuzimili zithi izibaya zembuzi, izimvu kanye leziluku zenkukhu sezivaliwe. Umnumzana Mike Ndlovu oyakhele emathetshaneni uthi wadlelwa izimvu zakhe ezintathu ngomnyaka ophelileyo zimpisi.
Ungathi uvuke ekuseni lami waba lesithuli ndifika ukuthi ayisibaya laba uvuliwe. Kuvuliwe kwaba ngasendoda izimvu zami zisabalile ezinye zisile ezinye zisile. Ngase ndithole ukuthi hayi zonke izicile igazi hawu kathi ngasemounted kathi kwaba nje uhamba njani. Ngathi hayi limungafi ukuthi ezimbili ezazisekwizimvu zitotane. Ngathola lo mhudu lo ukuthi zihudule zachabisa ukuthi umgwaqo. Sengithole umgogodlane kuncane okwenye okodwa sokumbayimbayi nje lakhona sendiye engadinga. Kwathi le enye inqama yadliwa umsila engancane yankulu wasala ungancane. So yakhanya ukuthi vele hayi mhlawumente eningaze ngagcina ngiyiqedisa.
Impisi lamakhanka la abikwa echathamela izifuyo entangweni kodwa imvelaphi yazo izakhamizi lenkokheli zomdabo zithi kaziyazi ngoba kuyisiga ebesingazakali. Umnumzana Bona Mahlangu usobhuku ebhukwini leMenda Village laye ukhala ngokudlelwa imbuzi kanye lamazinyane.
Mina sengiphelelwe amazinyane ngabona from last year ngidlelwa amazinyane akwana 9 zimpisi kanye lembuzi ngidlelwa amakhanka. Amakhanka vele asisijahle kakhulu ukuthi vele sokuze kusehlele ukuthi sifuye. Kudala lapha sikhula thina impisi vele sasizivele eGwamba khonale. Lapha zange sibe lazo siyamangala. La makhanka abemaluthwane la kodwa khathesi asimane ukudlula izifuyo.
Unkosikazi Agnes Ncube Ndlovu walumango uyakufakaza lokhu uthi phezu kwempisi ezithanyele isibaya sezimvu amakhanka lawo asevalise isibaya sembuzi.
Sidlelwe imbuzi ezingu-8 ngamakhanka konke loku ngamazinyane ungamazinyane vele ambala ukuthi kunganxa ukuthi zazizala amapahla. Izifuyo ziqakatheke kakhulu ngenxa ukuthi izifuyo yizo ezisibangulayo. Konke engingelakho ngabamba inkukhu yami ngiyakwanisa ukuthi ngithenge isawuto ngibambe imbuzi ngiyathenga igogoko ngidlela abantu.
Umnumzana Misheki Ndlovu isakhamuzi seMenda ukhala ngokuthi abohlangothi lwezokulondolozwa kwemvelo ngabe bayasondela eduze babancede ngoba nxa seziqede izifuyo zingagcina sezihlasela labantu.
Le nyamazana iyahamba ihamba ebusuku lathi abantu ngenhlubo zethu ezishiyeneyo siyahamba ebusuku le mini so omunye umuntu uzohlangana lakho ebusuku engakwazi kutharije ukuthi ngokuyinja kati yimpisi then umuntu sokumlimazele ko sokumbulele ube ngibone ngani abantu kuyaziswa ama-department anjengepark or abe-veterinary just to say bona labo abantu or even le police ukuthi khona abantu bona labo ama-department labo abekwazi ukuthi sokulunyamazana enjalo esigabeni.
Ye siyabonga kakhulu ke nokuthaba khona ngapho-ke enkayi siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembu kuthemba uGibbs Dube lilale.